Unkosazana Catherine Chandiwandirira oncintisa ku-Ward 8 eUnyani emele ibandla le-Citizens Coalition for Change uthi abantu laba bakhiphe impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala emibila ukusuka esigabeni lesi.
Thinakukwanisa kwenda kumbakwathi ngokuthi itheni yashoda kanzuti
asenelisanga ngoba endlini bathi zingabuya endlini babutheni khona sifuna ukuvikelwa bathi zamani ukuya lapho ukuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kukankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF bethwalise nzima amalunga e-CCC umnumzana Love Mochi Loputsa oncintisa kukhetho lwamalunga edala ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana ukuba abantu bezanu-PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egqere emhlanganweni weyo bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla le-ZANU-PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi there's no such
thing. Akulanto enjalo engincintisana labo ngabanawami banamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeni samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kuchaya eChiretsi, Jombe, Gokwe, Slovena nezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga e-ZANU-PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazwe e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazwe akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeniyo ayenza ngokombusazwe lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe bechayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe-Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela iZANU-PF.
Ngolunye udaba, amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende we-City kumele kukhululwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawulise isibambiso sebheli namhla nomthetho wandaba. U-Emmanuel Tima Tawanda Watasa loliye neumadamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo wehluleka kuloba imihloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omele abafundi uBenon Ncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Okhathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-student ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacaci lokuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenelisi ukukhuluma lapho ehluleka khona, ngoba ukuboshwa kwama-students lawa baboshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Sikhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho esimbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa beleye ukutholiswa kwamacala abawetheswayo. Ngolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncintisa ukhetho uSaviour Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzatholiswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele iTwenty-seven Harare, ngimlondolozi Ndlovu.